Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela Studio 7, ngomgqibelo mhlaka 27 kuNhlangula 2020, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi lithi alithokozi ngenyathelo likahulumende elokumisa ukusetshenziswa kwemali esebenza ngabomakhalekhukhwini e-ecocash lezinye ngoba lithembe yona. Kodwa ibhanga le-RBZ lithi azimiswanga zonke.
Sikhumbuleni ukuthi silabantu abaningi abasemaphandleni kumbe abahlala lapha ema-towns abangela ama-bank accounts ngoba uvula i-bank account uyasinda kulukhuni. Abantu babe nemali ezaluza i-value mihla ngemihla.
Amalunga enhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-ARTUZ atshengisele namuhla eMurewa, njalo umkhokheli wawo umnumzana Obert Masarawure ukhululwe esihlokisini ngemali yesibambiso yebheyo.
Siyaqhubekela phambili sitshengisela province by province, district by district, ilizwe lonke leZimbabwe until umqathi or uhulumende aze asiholise imali esiyifunayo, $520 per month, ngoba yiyo kade siyihola kudala.
Amanzi angahlanzekanga lokhu ethwalise izakhamizi zakoBulawayo, ikakhulu eluveve neGwabalanda amagabha avuzayo.
Mina khonapha kudlayela abantwana abathanda bagula bonke, ayifana nokugula ukugulela ukufa ngoba bathwale ngabasesibhedlela lomkhulu olesendwanyezi kucine esezithengele empilo for one. Laba abantu abancane bagula lokhu ehamba nabeklinika kodwa zokobe-adithiwe yena.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kuwona lo umsakazo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi abafunyanwe belegcikwane le-COVID-19 ngemva kokuhlolwa. Abayisishiyagalombili bebevela kwele-South Africa, ababili eMozambique. Abantu laba abahanjiswe lapho okulondolozwa abanye abaleli gcikwane ukwenzela ukuthi bengalitheleli abanye. Lokhu sokulethe inani labantu abahlaselwe yileli gcikwane elizweni kumakhulu amahlanu lamachumi ayisithupha lanye, i-561. Alithokozi ngenyathelo likahulumende elokumisa ukusetshenziswa kwemali esebenza ngabomakhalekhukhwini e-ecocash lezinye ngoba lisithi lithembe yona. Abangela amabhuku ama-accounts emabhanga bebesebenzisa limali kukanti imali layo ivele ayitholakali lula emabhanga. Umabhalane wogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wethulela umbiko izolo, njalo uthi inyathelo leli lithethwe ngoba uhulumende efuna ukuqeda inkohlakalo yokuthengiselana imali emkambo wensitha. Kodwa inkampani eziqhuba lezi nhlelo zibikwa zisithi abantu bengaqhubeka bezisebenzisa ngoba azaziswanga ngaleli nyathelo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank lisanda ukwethula umbiko lisithi ayisizo zonke inhlelo ezimisiweyo, njalo abantu bengaqhubeka besemukela imali ngalezi nhlelo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uNkosazana Depa Mgasa, uthi ngempela i-ecocash lokhu isebenza lanxa imitshina ingani iyaphuza.
Lokudana kakhulu siyamangala njalo ukuthi nxa uhulumende ezamisa ngalesi sikhathi sikhangelele le-lockdown le khona, sikhangelelene lokuthi abantu kabayenelisi ukuhamba besemabhenki beseya kuma izikhathi ezinde, sikhangelelene lakhona lokho ukuthi kumele ube le-social distancing. Lamabhenki kuyaphuza uyangena ebhenki usithi uyadinga imali, njengathi thina esizisebenzayo nezandla zethu besikubona i-ecocash kwesinye isikhathi noma ye ibuhlungu kodwa besiyisebenzisa ngoba besenza ama-transactions ethu. Bakhona abangafuniyo ukwamukela eminye imali yama-bond notes. Liyakubona yini lokhu la kumhlanganiso yenu? Sikhanyele kakhulu silusizi ngoba zimali ezinyade siloko silazo ezikhwameni sitshintshana ngazo, sike siyothenga ngazo, siwode ngazo, ziphenduke futhi abathengayo beziphendukise. So nxa ngathi ezizingasasebenzi sebeziyala sokuluhlupho, kusho ukuthi sesibuyela back ngokuya kwesikhathi enxa yezokhuya besesala ngoba bethatha benize ngam-observer ngaze ngabuza ngathi iyi kade uhamba njani umkhwenyana, wathi utha lezi sizibeke zodwa, lezana sizibeke zodwa, kambe kungaba lili izwe eselihlukanisa izimali kutshengisa ukuthi kune-something wrong. Sihlala sithi nothing for us without us as informal sector. Sabe sifuna ukuthi uhulumende esiyazise njalo ngapha uyenza ama-lockdown ngapha esiba lama-decisions ayenze yedwa engayi-involve abantu on the ground ukuthi hayi madoda le yabona ukuthi lapha sokukubi ngemali lezi singenza njani umbona usokunje. Umama uSthembiso yini sakhuluma naye kabanzi sisithi esithi linanzelele lani mazenda nxa lizathatha imali limele ligqoke ama-gloves imali zingcolile ikhanya sibili i-COVID-19 le ibuye ngolaka ibuya kithi thina mazendas ngoba we are the most vulnerable yithi futhi esiba-affected asikaqalisi lokuthi sisebenze okuzwayo kusakhulunywa yiyembe ngapha lezi mali sizikhutshwa futhi.
Lo ngunkosazana Debra Mokasa, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, sixoxelaye ekoBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba, sithinte umnumzana Masimba kuChera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Nxa sikhangela ukuthi abantu abaningi basebenzisa i-EcoCash, abantu abaningi ngabala ama-bank accounts. So kuzathu ukuthi abantu abanengi bazahluleka ukuthi bazithengele abakufunayo ababe befuna ukusebenzisa. Kodwa sikhumbuleni njalo ukuthi uhulumende ubefake i-2% tax kuma-transactions wonke anzakalayo through i-mobile money. Imali ezangena esikhwameni sikahulumende izaba isilela yena uhulumende esithi yena kala mali udinga imali.
Esinye sezizathu esiphiwa nguhulumende ngaleli nyathelo yikuthi ngelokumisa inkohlakalo lalabo abafuna ukuwisa umnotho welizwe ngabomu, kungabe kunganceda yini lokho ukuthi kungabi lenkohlakalo?
Nxa ungakhangelisisa uzabona ukuthi inkohlakalo idalwa ngama-policies ethu angasebenziyo nxa sikhangele into ezokuthi imali zihamba kanjani. Uhulumende kala ma policies are consistent. Aloba uhulumende azame ukuthi adingisise ukuthi yena ngokwakhe ama policies akhe ayasebenza yini. Labantu abasebenza uhulumende abenza inkohlakalo leyi hathi uyodingana labantu abaphandle le phakathi kuwonakele.
Kungabe kukhona yini okuhle ngaleli nyathelo kumbe lizaletha ubunzima ebantwini? Kuyini esikhangelele ukuthi kwenzakale ngokumiswa kwalezi nhlelo?
Ngenxa yezizathu ezimbili angiboni okuhle okungaphuma ngenyathelo leli. Owaqala uhulumende uthi yena with immediate effect umbe khathesi khathesi, so sitsho ukuthi umuntu uyabe engenzanga amalungiselelo ukuthi adinge ezinye indlela ezokuthi angabhadala ngazo into ayabe efuna ukuzithenga kumbe ukuthi azahambisa njani i-business lakhe elihanjiswa esebenzisa yona leyo i-mobile money. Okwesibili, asikhumbuleni ukuthi silabantu abaningi abasemaphandleni kumbe abahlala lapha ema-towns abangela ama-bank accounts ngoba uvula i-bank account uyasinda kulukhuni. Abantu babele mali ezaluza i-value mihla ngemihla.
Lo ngumnumzana Masimba kuChera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxela eseHarare.
Amal
ilunga enhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ARTUZ, atshengisele namuhla eMurewa sithi afuna uhulumende awaholise ngamadola eMelika angamakhulu amahlanu lamachumi amabili, $520 ngenyanga. Amalunga la atshengisele njalo ngesizathu esifanayo ngomvulo odluleyo. Njalo kwabotshwa isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Obet Masaraure izolo ngenxa yalokhu ukutshengisela. Umnumzana Masaraure ukhululwe namhla ngemali yesibambiso sebail uzamiswa emthethwandaba ngenyanga ezayo. Lokhu kwenzakala inkokheli yabatsha kubandla le-MDC ebalisa onkosazana Joanna Mamombe neTsai Marova loCecilia Chimbiri abathi bathunjwa ngemva kokutshengisela labo bekhululwe ngemali yesibambiso e-bail ngemva kokuhlala amaviki ambalwa entolongweni. Isikhulumeli se-ARTUZ umnumzana Nation Matsitirwa usichasisela okuningi ngodaba lwababalisi.
Liqiniso sibili ukuthi umnumzana Obet Masaraure ukhululwe namhla ngemva kokubhadala imali yesibambiso e-$500 eMasvingo Major Street Court emelelwa ligweta lakhe u-advocate Martin Mureri. Kodwa ukubotshwa kwamasaraure sesibona ngani indlela sizame ukusetshenziswa nguhulumende uzama ukusethusela ukuthi singakhulumi ukuthi imali esiyiholayo yincane kakhulu. Ngoba into esimangalisa kakhulu ikuthi thina ngabanye bethu sihlala sibotshwa singacela ukuthi uhulumende asingezelele imali. Sihlala sibona kuma-newspaper kuthiwa kulama-minister ngama-permanent secretary ayintshontsha ama-millions ama-US dollars from uhulumende. Kodwa kahlukunyezwa ngendlela thina esihlukunyezwa ngayo nxa sicela umqatshi ukuthi asingezelele imali. Ngoba yilungelo lethu ukuthi umqatshi asiholise imali yengcono. I-constitution iyatsho njalo section 65.
Siyabona njalo ukuthi amalunga enhlanganiso yakho elokhu eqhubekela phambili etshengisela. Ayisabi yini ukuthi lawo azabotshwa?
Siyaqhubekela phambili sitshengisela. Section 59 e-constitution elizweni leZimbabwe iyasinika imvumo yokuthi sitshengisele peacefully. So namhla abanye kade betshengisela eMurewa, eMashonaland East Province. So siyaqhubekela phambili sitshengisela province by province, district by district, ilizwe lonke leZimbabwe until umqatshi or uhulumende aze asiholise imali esiyifunayo, $520 per month, ngoba yiyo kade siyihola kudala. Lokhu kokubotshwa ngamapholisa kasilandaba lakho, ngoba siyabe singela cala, siyabe si-exercise amalungelo ethu aku-constitution, ngoba yiyo i-supreme law elizweni leZimbabwe. Ngoba siyazama ukuthi sinegotiate ngumqatshi, akula into ephumayo kuma-issues emasalari. So thina indlela esiyisebenzisa kathesi yikuthi si-exercise amalungelo lethu sitshengisela province by province, sinikeza ama-petition district by district elizwe lonke leZimbabwe.
Lowo ngumnumzana Nation Matsitirwa, isikhulumeli senhlanganiso ye-ARTUZ, sixoxelaye eselubhane.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela mampawa fuwe mbula.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukubhidlika komnotho welizwe kanye legcikwane le-coronavirus sokudale ukuthi zihlaselwe indlala ngamandla. Abanini bezitolo babikwa bengasayamukeli imali yohlobo lwama-bond notes befuna yakwamanye amazwe. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi ngabe uhulumente uyangenela alungisise udaba lwentengo yempahla ezitolo ngoba iningi lingenelisi ukuthenga ukudla ngenxa yentengo ephezulu. Ukubhidlika komnotho kuleli sekudala ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo mihla ngemihla, njalo abanye osomabhizimusi abasafuni la kuyibona imali yohlobo lwama-bond notes osekudala ukuthi bathengise ngamarandi akwele South Africa. Umnumzana Brighton Naro isakhamuzi sentalale phansi kwenduna uMathe uthi isimo sendlala sibi kakhulu emakhaya.
Lokudla okukhona akutholakali, lapho uthola khona impuphu i50 kg bayibiza 650 rand, thina kwabo singaholi amarandi, sihola amabondi. So angazi ukuthi uhulumende uthini ngayo leyo ndaba, ngoba indlala sibili isiphethe thina lapha, lokho kungela ncedo esilitholayo. So angikwazi ukuthi uhulumende uthini ngathi.
Amazwi la sekelwe ngumnumzana Themba Ndlovu, isakhamuzi eShake phansi kwendunamasuku, yena odwa ukuvalwa kwelizwe ngendlela okwenqabela ukumemetha kwegciwane le-coronavirus ngohlelo lo-lockdown kubangela ukuthi umuma ube mubi ngamandla.
Emakhaya kusiphazamise ngokuthi asisasebenzi, asitholi imali. Khona ukuhlala ndawonye singasebenzi kungumkhuhlane kithi, ngoba singake siphile singasebenzi. Hhayi, indlala enkulu, ngoba sesiphila ngekhe isinika ukudla kuphela, ngaphandle kokudla impuphu okunye lokwazi sakukwanisa. Sinkwasisikwazi itiya sinathi.
Unkosazana Edith Ndlovu, isakhamuza komthazo phansi kwenduna uMathema, uthi selokhu kuqhamuke igciwane le-coronavirus, intengo yempahla ezitolo ikhuphuka njalo nje.
Ubunzima esihlangana lapha emakhaya ikudla. Ukudla kukhwelile, imali asilayo, anti abantu abasebenzi. Siyayibona ngaphi imali? Akula mali. Siphungukuncengisa nje, tevele asisayazi. Asisayazi ti ngokukhwela kwezinto. Yonke into uthuthuthu yafika, ufica ikhwelile, uthuthuthu lokhu kukhwelile. Pho-ke siphile njani?
Umnumzana Joseph Khumalo, esinganjalo isakhamuza komthazo, sithi ukuvalwa kwemingcele ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus sekudala ukuthi iningi lezakhamizi lihlaselwe indlala, ngoba beliphila ngokudla okuthunyezwa izihlobo ezingaphandle kwelizwe.
Ukuphila kwethu kubanjwa abantu abaphethe. Siyananzelela ukuthi abantu abaphethe amabhoda avaliwe, so indlala, abantu sebebulawa indlala kakhulu, ngoba besenelisa ukuthunyezelwa ngabantwana ezihlobo eziphethe. Emasimini abantu abatholanga lutho. Amazi ngolunye uhlupho olukhona ebantwini. Imfula ebesiyithembile isiqalile ukutsha kadesi, abantu sebethwele nzima. Amazi aluhlupho kakhulu sibili. Angazi ukuthi umnyaka sizawuphutsha singaphi kwakhona.
Unkosikazi Sithembile Ncube, isakhamuzi seMashalomushe eMatshetsheni, yena ukhala ngokuvalwa kwesibhedlela seGwanda kulandela inyathelo oluthethwe ngabongi lokukhalala umsebenzi.
Nxa sisiya eGwanda sisiyadinga amaphilisi, amaphilisi awakho esibhedlela kustrakiwe. Siya emakhemesti akuthengeki, ikhemesti yakhona babiza ngemayusa asilawo. Hayi, siyahawula, abantwana basemazweni abakwanisi ukusithumezela. Esingakutsho bakithi siyaswela khona ngapho phezulu ukuthi ngaba sizwela phela. Ezitolo lapha kuthengeki, imali esilazo khonapho ukuthi sizazithini, thesi asisasebenzi lutho.
Ukhansila kaward 6 komthazo uMnumzana Kelon Skula uthi iningi lezakhamizi lihlaselwe indlala, ngoba abaholayo bebalutshwane kakhulu kulalabo abadinga usizo lokudla.
Well, indlala inkulu kakhulu kakhulu njengoba nesethi bendlane lamasobhuku bengikhalela ukuthi esigabeni zabo lapho abahlala khona, hhayi kuzaba lezimba sibili ngendlala, ngoba abaningi sabaholi le dona esiholisayo i-Afrika layo yathatha ngee-numbers zabantwana phakathi komuzi, special welfare layo inamba yisintuthwane. Yikho ngaleyo ndlela siyakhala sikuthi uhulumende nakungala nyathelo elihle abantu sekuzaba kubi kakhulu endlaleni.
Kusenjalo inani lasebetholakale belegciwane le-coronavirus kulesi sabelo seZansi eMandebeleni seliqongelayo kwabangama-250. Iningi kwizizalwane zakuleli ezivelele kwele South Africa leBotswana ezinguma-quarantine centers. UZulu ukhuthaza ukuba engaphumi emakhaya kungela sizathu, agqoke ama-mask, ageze izandla njalo engasondelelani ukuze kwenqatshelwe umemetheko waleli gciwane eselibulele abayisithupha kuleli. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Thank you.
Lingali chona njani zulugandaba holamgela imsakazweni we Studio 7 kuhlelo lipuma lendaba lichone lendaba igama ngu Chris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesakhamuzi sedaluka elupane umnumzana Morgan Ngwenya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami yabo ungene ehlelweni kwesitudio 7.
Ye, akusitshele lapho okhona njalo lokuthi yindawo enjani?
Mina lapha engikhona kusesihlengeni ingani sisemtini kodwa sakuqeda ukulwa ngo-1980 kodwa kathesi abantwabethu abakhona bahamba ezikolo ziphahlwe ngama-secondary ayi-4 bahamba o-20 kilometers. Asila mgwaqo, asila zborani.
Kodwa ke omela leso sigaba edalele parliamente uthi
mina abamelana lodaba leparlamente ngabantu ababuyayo bezovotelwa bengavotelwa 5 years asibabona after 5 years.
Akula yini ezinye inhlanganiso esizwa ukuthiwa ziyaziphathise kwezinye izigaba?
Inhlanganiso zikhona but uthi sifinyelele asifinyelele uthi siyefika khonapho and sithwele nzima sinatha emthonjeni abantu abethu baquma amagusi bahlangana lezindlovu and bahamba o-18 to 20 kilometers.
Ye, ngokubona kwakho kumele kwenziweni ukuze impilo ibe nganele?
Alright, mina ngokubona kwami ngize ngicela ukuthi singancedisa ngoba sisesihlengeni ukuthi ngabe liyathola inamba zabo council lezama MPs abawinayo lezama minister lezo sincedisa bebone vele sihamba nzima. Lakathesi ngisesenkithi ngilanda abantu abami khona ngikhuluma ngisesenkithi ngiyaquma igusi ngihamba ngenqola zenkali.
Yona impilo injani? Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi liphila njani khonapha esigabeni? Abantu bayalamba na?
Abantu bayalamba abatholi lutho, akula lutho abantu abalakho.
Akusitshela ukuthi ngelanga nje asithi umuntu uyavuka lize liyetshona umuntu uyabedleni kuyaba kuhambe njani?
Ngikathesi ngithi ngiyadinga lapha ngidinga kumbe ama-biscuit kuthiwa 80 pounds abantu abamsebelambile isinkwa 50 pounds.
Khona emasimini alizange lithole ngitsho?
Emasimini kulezinye indawo abathola, kwezinye indawo lapho engikhona vele akulalutho.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Balaleli, ngicela lisincedise oliyabe likutholile lisincedise and sithele nzima sihlezi egangeni njengezinyamazana. Ngiyavalelisa balaleli.
Hayi, kuyezwakala, sibongile. Loke ngumnumzana Morgan Ngwenya isakhamuzi sedaluka elupane ebisixoxa la ikuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kwezithathelane labesifazane lamuhla sixoxa lo nkosikazi Petronella Mgoni Umanyathi ohlala eLuveve esichasisela ngesimo samanzi kuleli lokitshi kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo.
Ngibizwa uPetronella Mgoni Umanyathi ngihlala khonapha eLuveve. Ye, okuyinto lokhu kusithayile kakhulu ngoba yinto besingayikhangelelanga. Thina besisakhangelele wona lo mkhuhlane obuhlupha abantu bonke i-COVID-19 le umbhuqazele nje. Kodwa nje bale kuthutha okunye eceleni lapha basibamba nge-surprise esingathi thina kusibambe ama-pensdown shuwa asilankani. Mina khonapha kunjayela abantwana abathathu bagula bonke. Hayi, khona nokugula sethu ukugulela ukufa ngoba nibathwale ngabasesibhedlela ukuthi siphithi kakhulu lo mkhulu olesendwanyezi ucine esedithengwe empilo for 1 week. Laba abanye abancane bagula ndokhe ngihamba nabo eklinika kodwa obe-admitiwe nguyena. So into le isijanise kakhulu
Incedisi kale sazonda. Kodwa ukuzonda sekusubsidile, sesidanile kakhulu ukuthi kambe inkalakatha yedorobho elingake lakobulawa ilovini. Uyehluleka ukuthi abantu babone uhlupho lusenza.
Kwakuhambe njani? Babona thile yini amanzi la enjalo? Kumbe laselingezwa ukuthi sokumele axhwathiswe?
Amanzi thina futhi libe singakaxhwathiswe ngoba sasingakakuboni lokhu kusenzakala. So yikho kwakagcina sinathibe sonke ngoba kwaqala sonke nje. Lapha ngizuma ama-stereotypes but otherwise everybody enjini la saba affected. Sasivele singaxhwathisi iqiniso lisho ngoba sasingakwazi ukuthi kule dini.
Seliwanatha akathesti amanzi la?
Siyawabhoyila asibanathi sikuthi sesisaba wona amathephu impompi yona ubayikuyivula so ushutshanze uvali ma ngoba into leyi i-affecthe nabantu abasivakatshelayo. Uyabona kulama-cases khonapha around abantu abafileyo omunye umfana ufile empophomo obevakatshela usisi wasitshela wafika wanatha amanzi. So sesibesaba sesinathela ukuthi kanti vele siza kuthini sihlale eluveni. Otherwise umuntu angathi ufuna ukubuya eluveni vela sesithi buya nesigubhu sakho samanzi ngoba langinomzala wami wangivakatshela lapho. Uthe sebuyela ngale sisemvonela ukuthi sengenesiso sitshaya igazi. Wakhonanaisi ukuthi eklinika laphana. Eklinika sahamba sesithi 2 weeks besibhadala. Asikwazi ukuthi sibazasinika yini but another 2 weeks lezi hhayi nje singabhadala. Uhlupho lusuke lakasesisiya empilo. Empilo uyakwazi i-transport yethu these days ukuthi ihlupha njani. Ukuze uyefika khona lesibhedlela izazistructa. Lokuphendula ufika ngale sinikwa amabhili awempilo okokuthi sizazothathela izimpahla konate ezindlini. Asikwazi ukuthi ama-authorities azakuphatha njani but abantwana babuyelelelethe ama-deals ayesabekayo imali esingakwenzisi sayiqalisela.
Kodwa sikhuluma nje amanzi asenjani kathesi kumbe sokusiba ngcono njengoba bathi bazawavula ngokuphele engasavalwa.
Hayi amanzi avuliwe sibili kodwa ukuthi how safe is this water. Hayi asilashiwa lapho asikwazi kodwa ukuba khona khona ngathi sesiqina ngakhona ukuwavoyisa. Kodwa nje ukuthi aserayija hayi khuluma kunje nje khonapha asosita eluveni ledivide old noveni la ngapha lithe emafakeni kulo mntwana futhi osesijile okungenyani. So kungani into le lokhu isaqhubeka uhlupho lokhu esisaqhubekela ngoba kulabantu abalokhe besikhiya asingethe bantu soze ukuthi ngamanzi kuze kuyini kodwa sesisesabela phela sawona into esisayisikali angithi. So asisakwazi ukuthi yiwo kunje sokungokunye but lokhu esisifa eluveni.
Lifisa ukuthi i-council ingabe yenzani ngalolu daba njalo eseyakwenzayo kuyini balivakatshela baxoxisana lani liyakwazi ukuthi kwenzakala.
Ya i-council efisisa ukuthi ikwenze sibili okokuqala yikuxolisa ngoba sihle sitshaya umkhuhlane lo basitshela ngokuchapha basitshela ngokungagesi amateyi basitshela ngokuya kukho amasuga jeni lapho kulamasuwa khona asivale sifike kuyona le ndawo. So I think ukuthi baqale baxolisa abantu ngoba abantu babuhlungu kakhulu okokuthi basivakatshele sibili bese behamba dotido basinikile la mateyini siyabonga la manzi asavalwa konke lokho siyabonga le maklinika asibabhadali siyabonga but it was too late. Besacted too late if laba bantu babevele bahle baqalisa ukuthi basincedise masinyane ngabe i-damage ingcono kakhulu. Kodwa esimbonga kakhulu u-M P eluveni hhayi umama ukhwinqe amarogwakhe wasebenza njengesosha wasebenza njengeqhawe isikhudla ezingwesi if u-M P engazangangenelanga uyesesitela ndlovu. Awuncedise kakhulu mama akulanzi angayifinyelelanga okhoze ungeke uzifinyelele zonke izindlu kodwa hhayi ule njengomama efukane amasiyana siyambonga kakhulu umsebenzi awenzile siyabonga.
Leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Petronella Mgonyo omanyathi esixoxe naye eseluveve kobulawayo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.